kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba bakhulumayo ukuthi injini siphumile sokumele silungise injini sihambile so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile yes siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye baforma into yabo kuthiwa wapusa wapusa so and again sabuya sarecola u-Ostalos owayekwi-information department so lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibe le-one center of communication abakhipha ombiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise
singathi ngobani bo laba esikhuluma ngabo
silegqwetha u-advocate Ngcobezitha Mlilo ubekhona ngemuva kwethu yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures uyozaba ngu-acting spokesperson bonke lama amalokhuzeni ama-appointments siyawona interim basis until we get to congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive uzadeputizwa ngu-Caston Mateu u-member of parliament wenyanga azodeputizwa ngu-Decent Bajila u-member of parliament oweloveve wakobulawayo so ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime but njengoba sishilo izolo ukuthi i-standing committee iyacontinua ihlala isenza further appointments so abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi
ngizwe-ke umnumzana Nelson Chamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edala lephalamende singasuthi ngathi
nakhokho uyantengantenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ubulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyehlala ngihlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapho asehambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intengantenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzathi ukuthi ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoyine iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama-members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe yayingeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama-members of parliament zamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye eningizimu uye enyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonokho so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele engabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazanga akhulume lo muntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.